sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 13 Ntulikazi 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungami linkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje iCPZ Bank yenze isivumelwano le City Council investment enganye 7 million silama stands eMahatchola East amiku middle density silama stand ay 670 eMahatchola East.
Ikhansili yakobulawayo ilobelana isivumelwano sokusebenzelana lebhanga leCommercial Bank of Zimbabwe emsebenzini wokulungisa izitanda zokwakhela izindlu.
Belukuthi abantu bakhone ukuthi basebenzise amakhono abo abanikezwa uNkulunkulu kulokuthi baye becabanga ukuthi baphume phandle kwezwe baye kwamanye amazwe bafike babe ngama-criminals or bathi engulfed in prostitution and all sorts of dirty things that they are doing outside the country.
Izizalwane zeZimbabwe zisungula umkhankaso wokukhuthaza intsha ukuthi iziphilise ngamathalenta ayo hathi ukugijimela kwele South Africa.
Uzulu wakomadlambuzi ePlumtree ukhuza umhlola ngemva kwesehlakalo somunye usobhuku okhitshelwe itranki ebigcwele ubulongwe babantu ngowafa wafa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Ikhansili yedolobho lakobulawayo namhla ilobelane isivumelwano sokusebenzelana lebhanga leCommercial Bank of Zimbabwe emsebenzini wokulungisa izitanda zokwakhela izindlu eMahatchola East okuluhlelo olukhangelelwe ukubiza izigidi eziyisikhombisa zamadola i-7 million dollars. Kubika unompumelelo moyo.
Namhlanje bekulilanga elihle edolobheni lakobulawayo lapho iBulawayo City Council ilobelana isivumelwano lebhanga leCBZ sohlelo lweMahatchola East okuzaqala ukulungiswa imigwaqo, impompi zokuthwala amanzi ahlanzekileyo langcolileyo. Umqondisi weCBZ kobulawayo unkosikazi Joanna Dube uthe bangene kusivumelwano leBulawayo City Council batshala izigidi eziyisikhombisa zamadola i-7 million dollars ukuze kwakhiwe izindlu ezingamakhulu phose ayisikhombisa.
Namhlanje iCBZ Bank yenze isivumelwano leCity Council investment enganye 7 million silama stands eMahatchola East amiku middle density silama stand ay 670 eMahatchola East. Nxa ufuna ukuthenga lesi stand, nxa ule cash yakho uyenelisa ukuthi uthenge, kumbe lathi eCBZ sile cash plus housing account yethu lapho ongenelisa ukuseva 50% yemali yestand ufuna ukusithenga, thina siza kunika enye i-50% ukuze uthenge leso stand ungabhadala i-loan leyi kweminyaka eyi-10.
Obambele umeya wedolobho lakobulawayo ukhansila Nomenhlabano uthe isivumelwano sokutshala imali yokulungisa izitanda size ngesikhathi esihle ngoba ikhansili ayilamali okwamanje.
Uhlelo lelo zanceda abantu bakobulawayo ngokwehlisa inani labantu abadinga amastand kumbe izindlu, ngoba khathesi inani elabantu badinga izindlu lingu 110,000. So lokho siyawamukela kakhulu, njalo siyafisa ukuthi amanye amabhanga engathatha ibanga elifanayo ukwenza iCBZ sisebenzeni sonke njengama-citizens akobulawayo siyehlise inani labantu abadinga izindlu.
Umsekeli kamqondisi wezindlu ekhansilini yakobulawayo umnumzana Dr. Khumalo uthi iBulawayo City Council okwamanje ilabantu abazinkulungwane ezedlula ikhulu i-115,000 abamelele ukuthola izitanda kumbe izindlu ababhalisayo.
Okokuqala kumele ukuthi umuntu ebe registered ku housing waiting list e-ACT of Bulawayo. Unga register ke usiba lelungelo lokuparticipate kuma schemes e-councilor chenene. Siyathatha i-advert sifake ephepheni sinxuse abafisa ukuba lezindlu ukuthi be-apply ukuthi bengene kuhlelo lokuthi bephiwe izindlu kusiya ngokuthi yiluphi uhlelo. Abantu asebe-registile okwakhathesi sebengafika ku-115,000.
Ububanzi bamayadi emzini weMahatchula East azaba ngamakhulu ayisithupha ama-square meter, njalo ukwakhiwa kwalomuzi kuzahambelana lokuguquka komumo womkhathi kugcwalisa uhlelo lukahulumende lokwakhiwa kwezindlu phansi kwezim asset. Kulandela ukumamanzonzo kwezomnotho, iCouncil yedolobho lakoBulawayo iyehluleka ukulungisa izitanda zokwakhela izindlu osokudale ukuba inani labantu abalinde ukuthola izindlu likhuphuke. Ibhanga le-CBZ lithe ingqe ngubani ulakho ukuthola isikwelede sokwakha kumbe ukuthenga indlu ngemva kokugcinisa imali ebhanga okomnyaka. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo eMahatchula East, nginguNompumelelo Moyo.
Ngesikhathi ezomnotho ziqhubeka zisoma kwele South Africa, izizalwane zeZimbabwe sezisungule umkhankaso ohlose ukukhuthaza intsha yelizwe lazo ukuthi iziphilise ngamathalenta ayo, hatshi ukugijimela kwele South Africa. Lumkhankaso ozaqhuba uhlelo lwayo lwakuqala kuyona le impelaviki koBulawayo ugoqela ezemidlalo, ezemiculo, ukulingisa leminye imisebenzi yezandla eyenziwa ngabatsha. UBenedict Nhlapho siphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukuma kwezomnotho eZimbabwe sekubangela ukuthi izinkulungwane zabatsha kugoqela labanye abangakaqedi isikolo bagijimele kwele South Africa bezodinga amadlelo alihlaza. Kodwa kukoma kwezomnotho kwele South Africa sokubangela ukuthi iningi labatsha laba bagcine sebebamba inkunzi, abanye bethengisa imizimba yabo ngenxa yokusilela kwemisebenzi. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Giyane Dube ukuthi umkankaso wabo lo uhlose ukupha ithuba entsheni eselizweni lokuthi ihlakulele amathalenta ayo emvelo iziphilise ngawo, hatshi ukuyadinga olunye uhlupho kwele South Africa.
Ukuthi abantu bakhone ukuthi basebenzise amakhono abo abanikezwa uNkulunkulu kulokuthi baye becabanga ukuthi baphume phandle kwezwe baye kwamanye amazwe bafike babe ama-criminals or bathi indulge in prostitution and all sorts of dirty things that they are doing outside the country.
Omunye wabaqoqa lohlelo uMnumzana Enos Mlilo uthi ngempela viki bazaqhuba uhlelo lwabo lwakuqala lwalomkhankaso kuyona lesonto ezayo, lapho kuzaqhazana khona amaqembu ebhola labatsha ayisitshiyagalombili aphuma kuward 9 elokishini leMpophoma.
Sizaba lamhla ka-16 July this coming Sunday. And the teams is Lawo, the teams are affiliated to EPSSN, which is Bulawayo Social Soccer League. And I just were trying to promote which Christy Boys is really streeting through his sport. And we are testing the corner which I will have seven Zawlan. In this putans I have a chase if you
Kunkulumo yakhe ayethule ngomnyaka ophelileyo, uMongameli Mgabe kwakuthinta ukuthi iningi lentsha ikakhulu kwelimandebeleni bakhula belawo umqondo wokuthi baza kuya kwele South Africa, kanti-ke leli lizwe lalo selibhekane lobunzima kwezomnotho. Ngenyanga ephelileyo kuvele ukuthi nani labangasebenziyo kwele South Africa seledlule kumashumi amabili lesikhombisa ekhulwini. Ngakwelincele, iningi lezalwane zeZimbabwe ziyakufakaza ukuthi amasela amaningi emalokishini eHillbrow, eBeria leUvele yintsha yeZimbabwe. Kuyafakazwa njalo ngabaningi ukuthi maningi kakhulu amantombazane eZimbabwe asakhulayo asephila ngokuthengisa imizimba endaweni eziningi ezenza lokhu kula malokishi. UMnumzana Dube uthi balethemba lokuthi umkankaso wabo lo uza kwenza intsha yethalente kwezemidlalo ukucula, ukulingisa leminye imisebenzi yezandla ihlale phansi ihlakulela amathalenta abo kube yiyo indlela yokuziphilisa. Uthi kakhulu kula mathalente ezemidlalo bazavuna okukhulu ngalo mkhankaso.
Sikhangelele ukuthi nama-scouters abuya kuma-team amakhulu, namanye ama-scouters abuya kwamanye amazwe afika thole ithalenti sikwazi ukukhiqiza omadinda nabo Peter Ndlovu nabanye abadlali bodumo basemandulo.
iningi lamaqembu azabe qoqozana kobhanyo emachubana enyathi elokushini lempophoma ngempela viki alenja iningi kakhulu esivele idlala kumncintiswano yebulawayo Social Soccer League. Umnumzana Mlilo uthi phansi kwale mncintiswano abayibiza ngokuthi Wafa Wafa Social Soccer Tournament usebona amathalenti amaningi azosizakala kakhulu ngalomkhankaso.
Ngoba bathola khona ama peace job land and ukuthi ungabancedisa. So I think i-social soccer katezi yiwe ngani ephethe abantu ngoba yikho lapho kuphuma khona into eziningi. So I just hoping ukuthi i-tournament le iza benefit abafana abancane lathi thina abadala so that we can achieve our goals.
Uthi ngaphandle kokusiza intsha ukuhlakulela amathalenta emvelo, lolu hlelo lokuzilibazisa kwentsha luzasiza njalo ukubakhipha entweni ezimbi ezigoqela ukudala amacala lokusebenzisa izidakamizwa. Mele Studio 7 Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kusehlakalo esithiye uZulu wakwamadlambuzi ePlumtree ekhuza umhlola kulosobhuku okhitshelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngowafa wafa izolo embuthanweni obubizwe izakhamizi ezithi sezidiniwe ngobuthakathi obenzakalayo kulesi sigaba. Kube lokufuthelana njalo kulumbuthano phakathi kwabo wafa wafa laba lamapolisa wona acine edubula umpopo emoyeni emizameni yokuchitha amakhulu abantu abeze kulumbuthano. Isisusa sendaba nansi. Izakhamizi zithi kulomunye ubaba owayesebenza esikolo semadlambuzi high owafayo onakanelwa ukuthi wafakelwa ekudleni. Phezu kwalokho kulabantwana besikolo abafayo labo ngendlela engacacanga esolisayo. Izakhamizi zicineke zibiza abantu laba abazithi bakhipha ontikoloji abazibiza ngokuthi ngowafa wafa ukuthi bazecwayisisa ngokutshona kukababa lo owayesebenza esikolo. Bazileke izolo bakhipha abakukhiphayo owafa wafa kodwa bathi sebezama ukuya endlini yomunye umbalisi owake waba ngumphathisikolo bathola ejamile wahle wabatshela ukuthi baphume baphele. Ubikwa esuke watshayela amapolisa ucingo asesizake engasadlanga nkotshana amapolisa esezochitha abantu ngokudubula umbhobho kodwa induna yalesi sigaba uChief Madlambuzi wayala ukuthi umcimbi lo uchithwe uchitheke. Sixoxelaye uChief Madlambuzi wachasisa okunengi.
Ya kona sidlale kahle umdlalo but kusuke kwaba nama disturbance ngoba sesilapho sidlala kwabe namapolisa phakathi.
Angene njani amapolisa la?
Kukhanya ngani kulomunye usini yasebhuku obe engani kafuna ukukhitshela izinto zakhe. Ngingathi iwafafa zibizwe ngabantu bevillage kube kwenzeke isimanga esikolo ukuthi kulomuntu owafakelwayo esikolo and then kulezinye izinto ezenzakalayo evillageni abantu abasuthiseke ngazo. So abantu baplana ukuthi sibize iwafafa maybe zingasikhiphela lezo zinto ezimbi esigabeni. Bavumelana abantu bakwenza lokho.
Basebebuya-ke owafa wafa kwazi ukuhamba njani?
Basebebuya owafa wafa balonda njengokuba okwakuyenzakele kwasekuqaleni. Bayafika lalapho kwaqala khona umonakalo esikolo. Uthi sekwenzakele kanjalo bangena esikolo okwakulolo red wayebambi ngaleso sikhathi.
Kwahamba njani? Kukhona abakukhiphileyo, bakhona abathakathi nabanukiweyo?
Kukhiphiwe izinto ezimbi esikade sizikhangele ngamehlo but imase zisuka lapho zisetshenziswa ngezinye indlela zitshintsha.
Kuyini okukhitshiweyo?
Kukhitshwa impondo ezinye ezingazaziyo ukuthi impondo zani. La manzi ukuthi angamanzi eframachina into emangazileyo mina ngikaze ngibona iframachina efileyo lapho eduze esingathi mhlawumbe bathethe khona lapho lawo manzi.
Kuthiwa ngamanzi awo eframachina njani?
Amanzi lana angabona bayagcoba bona masebenzi into zabo ukuthi behambele emoyeni ngiyabona njengeflying machine.
Bangaka ababanjiweyo?
Hayi, bebebaningi but abantu bathi lokhu kuganga bebebabili.
Bavumile ukuthi impela balokhu kuganga?
Bavumile.
Ubonabo bebelani bebephetheni bona?
Omunye ukhitshe itranka elobulongwe babantu phakathi.
Imihlolo le, ubulongwe babantu?
Yes.
Ute ekhasisa wathi ubusebenzisana ngumquba.
Hayi lo muntu kuthatha ngokulongo bekwalokhu engu village head. Ngiyabona ukuthi efuna ukuthi labana abantu bemsabe ngoba ubulongo lobo ngabantu belocal lapho ahleli khona.
Manje ubulongo ebuye esabisa njani?
Akusho ukuthi kulenye indlela angakuyenza ngayo ukuthi esabeke yena.
Lo yinduna uChief Madlambozi esixoxela ekhona le kwaMadlambozi lithiye kuhlelo lwezemaphandleni ngomgqibelo lapho esizaqhubekela phambili sicwayisisa ngalolu daba.
Ogu Live Talk lamhla kuhlelo lwabesifazane sihluzene bomama sixoxa ngenhlelo ezenziwa ngabesifazane abangamakholwa esiKristu okugoqela umhlangano omkhulu wabomama owe Women of Dominion owenzelwe lapha kwele Melika.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Obedume ngokulwela amalungelo oluntu wakwele China uLia Xiaobo akasekho. UJiapo obhubhela mhla ngemva kokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane yesibindi ubesele minyaka engamashumi ayisithupha lanye i-61. Intsha yebandla le-MDCT ithi izaqhubeka itshengisela phezu kokungaguquki kwendlela ugatsha lwezokhetho olwe-ZEC olusebenza ngayo. Kubikwa kubotshwe ontanga abahlanu izolo lapho kutshengiselwa. Akwaziwa ukuthi bazasiwa emthethwandaba nini njalo lokuthi betheswa cala bani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF, uMnumzana Joseph Chuma, endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTCT, uNkosazana Thabita Khumalo, onguye osungula lingxoxo.
Ontanga bethu kabaphathwanga kuhle ngendlela abayibona ngayo bona izeki ngodaba lokuthi bayebhalisa ukwenzela ukuthi bathole amathuba okuthi bavote ngoba izeki lo mthetho wabo bathi bona kumele umuntu abuye logwalo olufakaza ukuthi uhlala ngapi. Sonke siyazi ukuthi udubo lokusebenza kuleli lizwe inkanakata yodubo esinalo oliqondane nabontanga. Iningi labo abalazindlu, abanye ngabalojayo, abanye basala kuhlala ngabazali. Nxa kuyikuthi labantwana baloje ezindlini afithi ezinye zikamne wethu ubaba uChuma yikuthi nje usebenza kuhle ambonta ngabalisa, but abanye bayala ukubabhalela izincwadi ezikhombisa ukuthi bahlala khonapho. Njalo ontanga bona bathi kanti incwadi zokuthi zihlala ngapi zilani lokuthi ngelobisa ukuthi ngivote mina ngilesithupha esikhombisa ukuthi ngiwumzalwane waseZimbabwe ngoba ngasiphiwa nguhulumende waseZimbabwe. Kungani kungasetshenziswa isithupha kungaze kwaba lo daba lobufakazi ukuthi umuntu uhlala ngapi?
Nanti udaba Mnumzana Chuma, uthini wena?
Ngiyabuka udadewethu uyayibeka sibili indaba kodwa bese ngiphendukisa ngiliphendukise emuva kancane ukubana asinazeleli ukuthi into leyi ivele isenziwe lakudala lakudala. Nxa usiyarejesa ukuvota bethi vele sisithatha izincwadi zona leziyana ezokuthi noma ulilodja uphi incwadi kube ulelodlo umuntu ohlala khonapho naye ukuthi afaka kuthi hayi uvele uhlala khonapha. So yinto ebivele isenzakala asiuthi bethi yinto esintsha kibo. Mbone ngazani maybe mhlawumbe into obekumele ngabe siyayenza yikuthi thina njengamalunga awedani nephathembe sikubone khonoku sikhangele kona singakubamba njani. Iproblem yokutshengisela enjenga ngamajaha nawo yilona basuke benze lokanokuthi kona mhlawumbe abanye babe besenza ngokweqiniso kodwa kusuka kungena abanye abenza ngokokudinga ezindlela ezokuphindisa zalokho ukuthi azethiwa yikulutha
sebethisa izinto emgqaqweni sephambanisa abanye abantu abazenzela izinto zabo ezenanga khonapho yiko kushobe le problem. Kodwa mina bona hamba yizinto okumele zihlalele phansi kulungiswe ngoba yinto ebezele ikhona lakudala.
Nkosazana Khumalo, kungabe liqiniso yini kakhulu ukubana bakhona ababe bele njongo yokubhidliza?
Ngingakaphendula umbuzo wakho mnye wethu, ngothi ke ngiphendule udaba lokuthi udaba lobobufakazi ezincwadi ukuthi abantu bahlala ngaphi laluvele lukhona. Hayi bo, sivela dinga uzibuse, sahamba sonke sayavota, kasizange sibuzwe ukuthi sihlala ngaphi. Ngesikhathi kusoniso kwakukahle kuzani PF ngoba bona babekwazi ukuthi iningi labo abalandawo zokuhlala. Sahamba lezithupha saphiwa ngamakhadi okuyigreen okubufakazi ukuthi mina sengilobisile ukuthi ngizanelise ukuvota. Ngazange sikumuntu esibele ufakazi ukuthi sihlala ngaphi. Namhlanje abantwana batho njalo ngesizathu sokuthi iningi labo kabasoze banelise ukuthi bathole lezo zincwadi ngoba iningi langkhona ngabantu vele abavotayo, ngabantu abalojayo. So sesikhangela indaba yokulutha lezi. Lokhu sababala saba yibandla le-MDC singena emigwaqweni sitshengisela. Akula kufakazi obukhombisa ukuthi sangena ezitolo sathatha izinto ezingayisizo zethu. Ubufakazi obukhona ngobukahulumende osebenzisa i-tear gas ethela laba ontanga abatshengiselayo ukuthi khona bona kabathokozi ngendaba yokuvota. So kasizikasale zitshontshe ezitolo zabantu abenza kutshontshe ngamapholisa ajikela ithiye gazi bathele labantu abazimeleyo besenza imisebenzi yabo abayinanda emadorobheni. Njalo uhulumende kanti yena uzabathela ngentuthulo ehitshalo ebathelelani bona abantwana sebezamile ukuthi bakhulumisane layizeki. Izeki kayizwakali igxila impande. So abantwana bakubone kuqakathekile ukuthi baphume ke bona benzeni bayetshengisela emigwaqweni ngoba izeki yala ukubalalela.
Nanto ke udaba uthini mnumzana ngalokho kuthiwo ngunkosazana Khumalo?
Ngiyabuza udadewethu Sibili, kodwa njengoba ngithino ebuveni lapha, into ekhona yokuthi nxa sinezikhalazo into enhle yokuthi bona wonke amalunga nalawo even ibandla le-MDC, ibandla le-ZANU-P F, kakhulu kakhulu balabameleli babo edale lephalamende. Ngakube mina bengibona ngantu akuqathe lona ngabe ulutsha lolu olu-MDC lubizile amalunga abo edale lephalamende ukukokasi yabo njengebandla bakufaka sobala ke konoku into abakhala ngazo.
Hello ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga le-Central Committee yebandla le-ZANU-P F, ubexoxa endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC unkosazana Thabita Khumalo.
Ukubhidlika komnotho weZimbabwe ngokunye kwezizathu ezibangela ukuhlukuluzana ezindlini ikakhulu abesifazana abatshaywa ngomgabo. Lo ngumbono wabantu abaphatheke kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxeni elulethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7 enkundleni yeFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Abantu laba bagoqela unkosazana Msawe Nkosi Ndlovu, umnumzana Sindiso Pepe lo nkosazana noMathemba Nyathi.
Khona ukuthi amadoda ofisukathi khona imuka balapha endlini nizalalelwa konke ukuthi mama ugcina engasela kanti kutheni ukukhuluma kulokuthi uvele umfaka isandla. So iyakhathaza indaba leyo. Amazweni amaningi ehlukeneyo Sibili, ama-victim abaningi ngomama. Kube le ndaba leyo ukuthi susuke emendweni uzasiyangisa, leyo ngiyabona ukuthi yiyo enkulu Sibili.
Sindiso Pepe khonapha ecingweni kunjani?
Ngiyaphila babunjani?
Yes, akuphose nje 1 minute siyakunika.
Ungabona ubaba ehlukumeza umama uligwala. Uma ubaba njengenhloko yomuzi, uma ukhumbula iBhayibheli lithi lona ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba wasesenza indoda, umfazi wakhitshwa ebangweni lwendoda.
Silomama ke kunomathemba nyathi ecingweni.
Bana bebekwenza kudala mara manje kungani sokuqale phansi ofuthi mina I believe ukuthi akukho right. Omama nabo banamalungelo because into ewonwe ngomlomo ilungiswa ngomlomo. Usangamshaya umuntu kodwa kungalungi lutho. So ukushaya omama mina ngithi phansi ngakho.
Lapho lizwe unkosazana Nomathemba Nyathi ohlala kwele South Africa. Umnumzana Sindiso Nyathi lo nkosazana Musa wenkosi Ndlovu bekuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni elilithola kuFacebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele. Agesizwe udaba oluveza umbono kahulumende wele Melika.
Ilizwe leMelika liqhubekela phambili ngokuncedisa izwekazi leAfrika ukuthi lilwisane lamalwecatsha anjengeHarakat Shabab al-Mujahideen kumbe i-Al-Shabab. Okwamanje leMelika selibeke imali yokudinga inkokheli yamalwecatsha la alwisana lohulumende weleSomalia okuthiwa basebenza ndawonye lamalwecatsha okuthiwa yi-Al-Qaeda. Amalwecatsha e-Al-Shabab ajayele ukuhlasela amazwe anjengeKenya leSomalia lapho asebebulele khona abantu abaningi okumangalisayo abagoqela amasosha omhlaba wonke jikelele. Intatheli zindaba abanika abantu uncedo olutshiyeneyo kanye labantu makhaza. Abanye abantu sebebaleke emzini yabo ngenxa yamalwecatsha la abulala ikakhulu abatsha labesilisa asebekhulile. Uhulumende weMelika ofakele inhlanganiso yamalwecatsha le izijezo zenotho njalo engavumeli ukuthi abantu beMelika basebenzelane lawo isibeke imali yokudinga inkokheli ye-Al-Shabab. Abadingwa ngamehlo abomvu babalisa uFuad Mohamed Khalif, uFuad John Gala, uBashir Mohamed Mohamed, loMukhta Robu. Abazabaveza bazanikwa izigidi ezinhlanu zamadola eMelika, $5 million ngalwecatsha linye ngalinye. Abanye njalo abadingwayo ngu-Abdullah Yarey, lo Zakaria Ismail Ahmed Hesi, owaziwa njalo ngokuthi nguZaki Madobi. Ozaveza laba ke uzathola izigidi ezintathu zamadola eMelika, $3 million. EleMelika lithi kalisoze liveze abantu abalinika umzila wokuthi babambe amalwecatsha la. Nxa kukhona ofuna ukubikela uhulumende weMelika ngalokho akudingayo, hamba esigodlweni seMelika kumbe uthumezele umlayezelo wakho ku-email address ethi rfj@state.gov. Ngizaphinda njalo, rfj@state.gov.
Alolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Thina
Amambazwa mnyama egqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje esithi singabantwana abancane abahlala eThempelini. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
I-council yakoBulawayo ilobelana isivumelwano sokusebenzelana lebhanga le-CBZ emsebenzini wokulungisa izitanda zokwakhela izindlu.
uzulu wakwamadlambuzi ePlumtree ukhuza umhlola ngemva kwesehlakalo somunye usobhuku okhitshelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngowafa wafa.
Silugqiba lapha uhlelo, igama uChris Gande lilayo.
Lo ntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.